So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vunga njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 15 lwezi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ilunga ledale le Senate yeMelika uSenator Jim Risch usola ukubulawa kwelunga leCCC umfundisi Takufumane Masaya wakhuthaza uhulumende welizwe lakhe ukuthi athathele uhulumende weZimbabwe amanyathelo alukhuni.
Ngiyadanisa ukubana kuze kukhulume abelungu iSADC ingakhulumi, AU ingakhulumi. Nabesikhangelele ukuthi ngabe iSADC iAU labo South Africa bayakhuluma ngoba bengomakhelwane bethu.
Ibandla leCCC selizeke litshaywe ngumoya kulandela ukumiswa ngumthethwandaba ukuxotshwa kwamalunga alo edalele ePhalamende leSenate ngumnumzana Singezo Chabangu.
Kuvunyelwane ukuthi udaba luzohlala ngemandi ilolo lwamasummons lolo abahambise enkantolo ukuthi akayena unobhala.
Abantu abazinkulungwane ezimbalwa bafolile ezitaladeni zeWashington DC izolo ntambama besithi bakhalaza ukuthi iqembu leHamas likhulule izibotshwa ze-Israel. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ilunga ledale leSenate yeMelika elihlala kukomiti ebona ngobudlelwano balelo lizwe lamanye amazwe, uSenator Jim Risch usesole kakhulu ukubulawa kwelunga leCCC. Umfundisi Takufumane Masaya wakhuthaza uhulumende welizwe lakhe ukuthi athathele uhulumende weZimbabwe amanyathelo alukhuni ukuze achiyane lokuhlukuluza amabandla aphikisayo lokwephula amalungelo kaZulu. Eloba enkundleni ye-X yayithiwa yiTwitter izolo, uSenator Risch uthe ukuthunjwa lokubulawa kukaMasaya ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende labasekeli bebandla leZANU-PF kuveza sobala ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uya phambili ngezenzo ezimbi. Isigodlo someli weleMelika eZimbabwe laso sisole ukubulawa kukaMasaya, yena otholakale egongodiwe ngemva kokuthunjwa ngomgqibelo ngesikhathi ekhankasela ibandla lakhe emavuku phambilini kokhetho lwama-by-elections. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezibalisa Human Rights Watch, Amnesty International kanye le-Southern African Human Rights Defenders Network lazo zethule umbiko zibambene zisola kakhulu lobu budlova. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebheji likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Kuyinto enhle eyenziwe zinhlanganiso ezimela amalungelo oluntu ukuthi ziphakame zikhulume zikhulumele abantu abangakwanisi ukuthi bezikhulumele. Kuyinto enhle njalo ukuthi uSenator waseMelika okhulumile ngalokho esola etshe ebonisa lokuthi iMelika kayikhulume ngelizwi lokuthi iZimbabwe okwenzakalayo okubulawa kwabantu kutshontshwa kwabantu akusiyonto eqondileyo. Mbona ngazathi yikoda kudingakala yikho kusilela. Ngiyadanisa ukubana kuze kukhulume abelungu iSADC ingakhulumi, AU ingakhulumi. Nabesikhangelele ukuthi ngabe iSADC iAU labo South Africa bayakhuluma ngoba bengomakhelwane bethu.
Kungenzeka yini Fuzwayo ukuthi abeSADC labe-AU bengaba bekhuluma layo iZANU, bengaba bekhuluma laye umongameli Mnangagwa ngasese mayelana ngakho konke lokho okwenzakala layo ukuthunjwa lokubulawa kwabantu.
Ngilethemba lokuthi bangabe bekhuluma layo kodwa laba bantu kubanzima ngabantu abangaselanhloni. So uma ukhuluma labo ngasese yoni negotiation into enziwa ngasese kodwa laba seyisigangi lesiyana ukuthiwa awusefuna ukuthi ethathwe efakwe emphakathini. Isigangi esingaselanhloni. So ungabe ukhuluma layo emphakathini xa ngasese akayiboni ingozi ekhona. Ngabantu asebedinga ukuthi bethathwe belethwe kupublic esingathi yi-name and shame. Ngoba uma ungahlala ukhuluma labo ngasese baqhubeka besenza imisebenzi yabo yobukliwi okuyinto engahle. So ngibona ngazathi iSADC ingaqhubeka ngayana leyana into enjengekathawombe kodwa quite diplomacy. Lezi zigebenga zizaqeda abantu.
Iziphathamandla zikahulumende kanye lezezanu PF ziyakulandula ukuthi zilesandla ekuthunjweni kwamalunga e-TRIPC lekubulaweni kukaMasaya. Kungaba lesinye isandla yini esikhona lapho?
Uhlupho yikuthi izano yilibandla esilaziyo kanenginengi ekutshontsheni abantu ekubulaleni abantu la uhulumende. So kuba nzima ukuthi sikhangele omunye umuntu ongabulala abantu. Balembali laba bantu balegazi labantu beMathebeleland balegazi labantu ngo-2008 balegazi labantu ngo-2000. So kunzima ngabantu ukuthi bona besitshele ukuthi ngobani omunye umuntu osowathatha umsebenzi wabo wokubulala abantu. Uma bengazange bakwenza lokho sizahlala sicabangela bona.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eBhethu likaZulu. Isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Farai Marapira yena uthi ibandla lakhe alilani lokwenza lokuthunjwa kwamalunga e-CCC lokubulawa kukaMasaya. Ibandla le-CCC selizake litshaywe ngumoya kulandela ukumniswa kancane ngumthethwandaba kokuxotshwa kwamalunga alo edale lephalamende ngumnumzana Sengezo Chabangu. Lokhu kwenzakale izolo ngomva kokuba uChabangu esexotshe amanye njalo amalunga edale lephalamende lawe-Senate alitshumi lasithoba minwembili 18 abalisa umsekeli wesikhulumeli sebandla umnumzana Gift Ostalo Siziba, umqoqi wenhlelo zebandla umnumzana Amos Tibaya labanye. Bonke asebexotshiwe sebefika phose ikhulu 88. Idale le-High Court linqume ukuba ukuxotshwa kwamalunga la kumiswe kusahluzwa udaba lokuba uThabangu ulamandla na ukuxotsha amalunga ebandla. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba e-Studio 7 uTabo Kancube esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa isinqumo esethulwa ngumthethwandaba waphezulu oye-High Court sisithi amalunga edale lephalamende awebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change ake ame ukuxotshiswa e-National House of Assembly le-Senate ngozithi ngonobhala jikelelo walelo bandla umnumzana Sengezo Chabangu, sokulamanye amalunga asexotshisiwe njalo emadale lawa namhlanje. Edale le-Senate kuxotshiswe amalunga amahlanu awe-TRIPC abagoqela umnumzana Jameson Timba, Webster Mawondera, lo nkosikazi Wongai Thome. Edala le-National Assembly umlawuli waleli dale umnumzana Jacob Mudenda uxotshe amalunga alitshumi lantathu esithi ukwenze lokho engakaboni isinqumo somthethwandaba we-High Court, kodwa wathi angasithola lesi sinqumo bonke abaxotshiweyo bazaviselwa. Okhokhela iqula lamalunga asedale lephalamende we-TRIPC umnumzana Amos Chibaya ukhulumele Studio 7 wavuma ukuba ngempela ungomunye wabaxotshiweyo lanxa kulesi sinqumo se-High Court esokuthi bake bame ukuxotshwa. AbeTRIPC bakhweze emthethwandaba udaba lokuthi uChabangu ozethu ngunobhala jikelelo lelo bandla kayisilo lunga labo, ngakho-ke akalamandla loba ilungelo lokuxotshisa edala amalunga abo akhethwa nguZulu kukhetho lukaNcwabakazi. Abanye abaxotshwe namhlanje edala le-National Assembly bagoqela umsekeli wesikhulumeli se-TRIPC umnumzana Gift Ostalo Siziba, Admochi Yevero, Stephen Chatiza, Oliver Mtasa, labanye. Imizamo ye Studio 7 yokuzwa umbono kaChabangu kumbe umnumzana Khalipani Phokeni ibe liphutha njengoba bebengasabeli incingo zabo. Ekhuluma nge Studio 7 ngempela sonto, uPhokeni uvumile ukuthi kwaba liphutha ukuxotshiswa kwamanye amalungu edale lePhalamende kuluhlulwa kuqala esithi basahlolisisa ukuthi bangalobela ePhalamende ukuze leli phutha lelungisiswe.
Siyabonga Taboka, siphinde saba lethuba lokuxoxa laye umnumzana Khalipani Phokeni, isikhulumeli sikamnumzana sengezoChabangu, ngesizwe ukuthi yena utheni.
Kuvunyelwane ukuthi udaba luzohlala ngemandi, ilolo lwamasamons lolo abahambise enkantolo ukuthi akayena unobhala, so luyohlalwa ngemande, kungakabi imande ke hayi akakwazi ukwenza amanye ama-recalls ngoba phela udaba solusenkantolo. Uke wangithinta futhi ummeli nje before ngibuya la, wasethi kimi hayi usaxakekile kancane uzobuyabuye kimi, ngicabanga kusasa nizobe sengile picture epheleleyo ukuthi udaba lolwano olwe aphili lungaphi lalolu babuChabangu aluhambise enkantolo ezama ukublokha lapha abarikholayo ukuthi bangakhontesti under triple C. Kodwa ake ngiphume nje kancane ke ngikhomente nje lami njengomZimbabweni ngama-recalls lawo ayenzeke namhlanje. Ngiyayiblame kakhulu abameli balaba abantu abangama-victims, angicabangi ukuthi bayenza ukulungiswa njengabameli. Njengoba wayesethile ubabuChabangu ngesonto eqeda ukuwina ekhoti ukuthi ngempela uzoyenza amanye ama-recalls, okwabamisa ukuthi bagijime baye ekhoti bayemfaka interdictive. So uchaza ukuthi ke ukuthi abameli laba abawazi umsebenzi oloba kuyamele simkholwe ubabuChabangu uma ethi yena hayi umongameli nabanye ama inkokeli or ama leaders bayavumelana lento ayenzayo, into ayenzayo yiyo vele efunwa ibukhokheli le leadership, ibukhokheli konke lenhlanganiso yakhe. Ngolwazi lwami lona oluncane angizwisisi ukuthi uzothi usize ukuthi kuthiwa abanye abantu bazorikholwa, ungathi usugijima enkantolo ke uthi hayi umuntu lwane sisazama ukulwisana layo uthi usazoyenza futhi lokhu, ngicela limise linabomthetho.
Kulo mfanekiso kamabona kude osusabalele enkundleni zokuxhumana otshengisa ukubana ubaba uChabangu wayesithi yena ibutho legugurawundi kalithunywa ngalibandla lezanu PF, kahle kahle wayezama ukuthini la?
Ngiyabonga msakazi, ngibonga ithuba lokuthi ngiphefumule kulolu daba. Udaba lolombuza ngalo lwenzeke ngo-2018 no-2019 ngesikhathi kulale bayibiza eMhlanga Commission. Labe sengibazwile bekhuluma kuma social media bathi hayi obabuChabangu labanye bakhe babesilwa ngokuthi kanti lina lizosibiza lalisihlaselana kufe abantu abangu-6 kuphela, nasafelwa i-over 20,000 abantu. Uzobona ke ukuthi siphiwe okuyiklipu kungafikile 30 seconds, angazi ukuthi iclip liyana ibinganani, so icontext yakhona kunzima ukuthi uyithole. Ngeshwa ke bengakatholi ithuba lokuthi ngimbuze ngalo lolu daba, kodwa ake ngithi kuyaziwa umhlaba wonke jikelele ukuthi izanu yiye yabulala abantu bakithi isebenzisa i-state, ngoba yona yiye yayiphethe i-state njobe isiphethe lamanje. Izanu yayisilwa lezaphu olobaba unkomo umdala wethu. Iso yasisibulala ke ukuthi thina singabantu bezaphu, singabantu bakankomo, isebenzisa i-state. Ukuthi unobhala nje njobe sithi ufuna ukunegotiator ukuthi kurelease ubaba uSikhala. Ubaba uSikhala usejele ubotshwe yi-state. Kodwa unobhala ubaba uChabangu usethe yena ufuna ukuthumela abantu bayehlala lonobhala wezana. Waye bathumela kunobhala wezana kanti umuntu ubotshwe yi-state. Ngoba uyazwisisa ukuthi i-state si-acta nje ngoba kulezinto zepolitiki ngapha ezombangazwe ezi-includa ini izana. Yikho siyakhuluma lobaba uObhedi Mpofu, bengeka kwenza uyakhuluma lobaba uObhedi Mpofu ifu bengayazi i-relationship between state nezana. Yikho nje esesithi hayi uyothumela i-delegation ngapha kuzana, ngoba uyazi ukuthi azaphume ngale akungeke kwenzeke engakunegotiatanga ngapha la ilokhuzeni izana. Even laba abantu bezana mawungababiza hayi angicabangi ukuthi bangayiphika lento nje yebo emsakazeni kungangabi lula kodwa mawukhuluma la kuyaziwa lokho ukuthi iground ipolicy eyayingezano ya implementwa yistate bafake abantu bakithi.
Alo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Singizo Chabangu ozithi unobhala jikelele webandla le-CCC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi uhulumende usethengele indlu umahluli okhangelelwe lamuhla ukwethula isinqumo kudaba luka Henrietta Rushwaya sokucala lakhe lokuzama ukususa igolide elizweni ngokungekho emthethweni. Leli phephandaba liveze ukuba lilobufakazi bokuthi umahluli uJustice Pisirai Gwenda waphiwa indlu ebiza amadola zinkulungwane ezingamakhulu amane $400,000 ngolwesihlanu olwedluleyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe ukuthi ziphatheke kunhlelo zentuthuko yelizwe lazo lanxa zingahlali khona. Umnangagwa wethulela amazwi ekwele Egypt izolo. Uma manje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisitumele ngeWhatsApp.
Yosebenzi njani kanti ke mbuze kahle kahle ukuthi lifunda ama record abantu abanjani ngoba kwakhona abantu abanama record afundwa everyday khona lo mdala lo othi gqum 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 ethi yakhe ifunda everyday kanti awethu afundwa nini kanti alithathi hlangothi kusho ukuthi kukhona lapho wena alibatshela ukuthi alithathi hlangothi li-understand mina ngi-understand into yenu lisemsebenzini asisebenzeni sonke lisebenza ngathi lathi sicelani imbono ifunde kwazakala ukuthi nathi sikhala ngani senzalo yalapha ekhaya. Please siyacela cela nisebenzisaneni kahle.
Sanibonani mphakathi, alifuni msindwa, funi inkundla, funi ukukhuluma ngezinto ezibonisayo ukuthi lezi zinto zeqiniso. Kufanele sihlale sithembisana amanga, sikhuluma amanga lokho esiqhubekela phambili, sikhuluma ukuthi hayi koze kulungekila. Abantu bayaphela ukuthi bathathwa one by one, one by one, bethathwa isitha esizani. Babukile abantu siyabukela thina singamadoda singabantu emhlabeni. Sidalelwe khona ukuthi sibe sibuswa yilabo abantu abasithatha ngamunye ngamunye besibulala. Kodwa lokho esithi sifuna i-peace, thina sifune kulo, asifuni imisindo, sifuna ukuhlala ngokuthula. Ngikuthula kwakobani ukuthi abantu bazebetshontshwa bedadela iy'thunzi zabo besenziwe ngathi kuthiwa kabaphile emhlabeni. Kufanele baphilele ukubukela imafia legebeni lezo ziphila kamnandi ziloke zibathatha ngawami. Ungakhuluma kuphela ukuthi sole lokho abakwenzayo kuyokufanele ukuthi uye kulawo. Kulayo futhi kungabi indaba zabo bangahlama ama-poison bathisana ama-poison bagijima baye e-South Africa yibo bodwa abakwazi ukuthi bayenzeleyo kanti thina kuyaze kube nini labo siyesiyaze sithole khona ukuphila si-confident njengabantu sesabani ngalokho sibelethe ingane yini ukuthi kuliwa kuliwe kawani sekufanekile
ku-studio 7 ku-studio 7 ngiyalibingelela lonke basakazi ninjani khona ngabo ngase-America bengicela ukuthi nanake ngitsho la mayelana lamapholisa akuleli lizwe abantu bayaphela bayabulawa ngabomu kube kuthiwa kuyamangalwa emapholiseni khona kusazakala ukuthi amapholisa ngezampiya bona ababantu ababulala abantu kuye mangalwa kibo futhi bona kuyibo abathunywa besiyabulala abantu ama-CIO aqeda abantu kuthiwe balimangele emapholiseni lisiyamangala kwesilwanini esiyisho esivele esiye sidla abantu kukhulunywa mihla ngemihla emapholiseni amapholiseni amapholisa akhona engalancedo angabantu abayibo abezampf akula security lapha eZimbabwe sizakuwa kuphela sikhala lokho esiphethe sibulawa sikhuluma kuphela kungalancedo. Ngiyabonga basakazi.
Salibonani basakazi nabalaleli bakaRadio 7. Hayi, ibandla lezano lenze abantwana beZimbabwe baba yisizwe esidelelekile, isizwe esingahloniphekile, siyadelelwa la esikhona especially la eSouth Africa. Iningi labantu sesizesisaba nokuthi sizibize ngezibongo zethu. Ngeke usakwazi ukuzibiza ngesibongo sakho eSouth Africa ngoba bathi sitshontshe izibongo zethu, sitshontshela umsebenzi, sithathela imisebenzi, sitshontshe izibongo zethu. Konke lokhu sikwenziswa yizalo. Yonke nje into eyenzakalayo kulele leSouth Africa kuthiwa ngamazimbabwe. Ayizani sidelelise ngezinye izizwe. Mina ngazi ukuthi into iyagcina nini nale. Kodwa ngicabanga ukuthi singabantwana bezimbabwe isikhathi sokuthi siphakathi.
Ngizoqedelela lapha Studio 7. Wabe ukumanje nje uzwa kahle uyezwa ukuthi abantu abathumbe le ndoda lesi eselele ayilale ngokuthula. Studio 7 ayilale ngokuthula, iqabana lilale ngokuthula. Studio 7 kade behamba ngemoto yesana ebuye tshintshe statement ethi abantu be-CCC abathumba abantu yabo bethuselwa. Kumanje loyo omkhulu wefazi uthi ugijima kubo Big Bridge lekhohlisa abantu, ekhohlisa abantu. Bazabenzelana fazi, sikhathele phansi ngani, athola phansi ngani, phansi ngababulali belizwe. Phansi
sayibonani, sayibonani, sayibonani Studio 7, sayibonani, sayibonani. Igama lami Emmanuel. Ayinyalibingelela lonke nje, sibonge nje, sibonga konke khonoko. Bona nje lokungahlali kahle kwelizwe bantu bakithi. Hayi, ilizwe selimotshakele kakhulu kakhulu. Bona abathabanga thabanga, bona babayenza into zabo zokuganga, badosela nalo mna ngako ixheko. Ixheko umuntu wabo sakudala esifuna abantu abatsha manje.
Salibonani basakazi beStudio 7, ngiyalibingelela labalalela. Siyambongela uBhuti lo othi yena iTripus iya actor enxa ifelwe ngabantu. Kungcono ngoba ngiwakaze kufe umuntu, inyembezi bazibonela komakhelwane. Awukaze kube lethuna amathuna bawabonela komakhelwane. UNkulunkulu ambusise. Sengakhuluma njalo ayibulawa ngabantu kwabuhlungu. Ungagingi ukufa komunye umuntu kwabuhlungu. Ngibe sengiphendula abantu bemandebeleni. Thina sinje singamandebele singakhombeli uChamisa, sithi uChamisa usebenzisa amavesi lathi sisebenzisa amathunga. Siyake sibona abantu abantu dala bezibisi begqoka amabhethi behamba ngamaphendi phandle ngenxa yokuvuselela usiko lwakibo lapho abathembe khona. UChamisa uwriter afaka amavesi kulalapho kulokholo lwakhe. Lathi sithembele abantu abafileyo abasekelela ngegugurawundi siqedwa yiZanu PF, abazange bephakame. But namhlanje lokho esikhuluma ngabo abantu abafileyo sithi bengavuka obani, bengavuka obani. Abalalayo iZanu PF ibulala abantu. La namhlanje asikakutholi ukuthula, akula ku-actor esakwenzayo. IZanu yasibulalela abantu. But namhlanje uza umuntu esithi oChamisa bathule kodwa babulawela amalunga. Thina kufe abantu abangake emathabeleleni sa-ekta na kulokuthula esakutholayo yini? Lanamhlanje inhliziyo ziyopha, iZanu siyikhanyele. Sesiza abaningi bethu sesecela ku-CCC libhodlela ku-CCC ngenxa yokuthi iZanu PF liyayesaba. IZanu PF ibulela abantu. Omnanga kwabahamba phambi kwethu abanye sebeze bajoyina iZanu PF, asizange sakuthola ukuthula. So kuyini esikukhangele ukuthi uChamisa akwenze kuZanu PF? UChamisa ubhalela iSadaki, wabhalela i-AU, wabhalela ezinye inhlanganiso incwadi. Yikho ku-ekta khona lokhuyana. Kungehlula uChamisa kala amandla njengokuba lathi aswele ukuthi silwele iZanu ibulala abantu bakithi esindebeleni.
Studio 7, Studio 7, linjani lonke balandeli baka Studio 7? Ya, ngilizwa lapha likhuluma ngisengezo Thabang. Akula muntu okuthiwa ngisengezo Thabang. Lapha kwaba lesitsotsi seZanu esayenzayo. Sasebenzisa ibizo sengani kulo muntu othi yena umlandeli we-CCC engisengezo, okuthiwa ngisengezo Thabang. Kuzodisturba ibandla le-CCC. Akula muntu okuthiwa ngusengezo Thabang. USengezo Thabang unxa ufunkonti kakho wonke umuntu oyazi uSengezo Thabang lalapho ohlala khona. Atsho ukuthi uSengezo Thabang uhlala ngayo, wambona endaweni enje. Even ikhangela le khodi kakho kakuye, akula muntu owade wabona uSengezo Thabang ekhodi. Yabona ngamaphepha kuphela lokhuzeni ukuthi yena ngumlande we-CCC. Amangalana into zeZanu leziyana abazenza ecathe besithi wenzele ulo Sengezo Thabang. Akula muntu okuthiwa ngusengezo Thabang. Even uChamisa ungambuza ukuthi uSengezo Thabang uyamazi kamazi.
Studio 7, Studio 7, angibingelela basakazi nabakho nakubalaleli. Lapha eLibani endaweni yaseJuliva. Ngifuna ukuthi-ke ngikhulume kulo baba lo kuthiwa ngukuta kwaShamsaka lo wefazi, othi yase South Africa ikhona inhlanganiso engebhasi. Akakasitshele ukuthi yiphi yakhona. Ifazi leyi udoti wento lokhu uhamba kuthusela abazali ekhaya esenzela ukuthi bavotele izana. Ifazi le angiyazi ukuthi yona phila kuphi umhlaba okuthi uduko oluseZimbabwe kaliwonini. Bahamba besenza sengani iZimbabwe ihleli kahle. Bona nxa besutha ngithi basuthisa imali leyo abayiphiwayo bentshontsha ama-resources ethu. So bengahambi belokhu betshela abantu ukuthi yeyifazi right. Bahamba bethusela abantu. Kungani kanti nxa kuvotwa vele kuba nabantu kusiba nabantu befazi ngaphandle kwama-stations babefunani. Behamba bethwele imali ezokuheha abantu.
Lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika abantu abazinkulungwane ezimbalwa bafolile ezitaladeni zeWashington DC izolo ntambama besithi bakhalaza ukuthi iqembu leHamas likhulule izibotshwa ze-Israel. Njalo umongameli Isaac Herzog we-Israel akhulume ekumabonakude labakade betshengisela. Umongameli Joe Biden wele Melika uthi ulethemba lokuthi ababotshiweyo bazakhululwa. Umanyano wamazwe womhlaba we-United Nations uthi kuyadanisa ukwenzakala eGaza. Njalo inhlanganiso ye-World Health Organization ithi isibhedlela esikhulu eGaza asisasebenzi. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Tim Moringai, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC ngapha kwele Melika.
Hayi, into ehluphayo lapha nge-Israel le-Palestine ikuthi izihlobo. So ma kuchayawana vele akula ngathiwa ama-referee angangenela inkinga ephakathi kwama-cousins. So siyakwazi ukuthi into leyi yaqala kudala ngezikhathi zeBhayibheli. Awuqalanga izolo or recently. So uhambe kwahamba for many years and ever since Israel ibuyela khonaphana in the Palestinian land in 1948 vele awuzabe kube le peace engathiwa ile long time. So ukufollow abakuyenzile namhlanje kuzanceda in two ways ngoba siyakwazi ukuthi uJoe Biden umongameli we-America okwakathesi la sekhangelela ku-2024 lapho yabe sekhankasa ukuba for his second term. So imatch abayenzile eWashington is a powerful reminder of abantu ababe encedile ukuba nguye umongameli for 2020. So laye uyabe sebona ukuthi hayi lapha izinto azisamanga kuhle.
Ungathini ngosekelo oluphiwa ele Israel umongameli Joe Biden weMelika lelizwe leMelika nje jikelele? Kungabe kusithoni ngomkhankaso wakhe lamathuba akhe ukukhetho oluzayo olunxa engangena olokuthi abuyele abe ngumongameli?
Ye, ukusekela abakwenza khona i-Israel siyakwazi ukuthi lathi iBhayibheli likhuluma ngokuthi abantu abasekela i-Israel ngoba sithemba ukuthi yilo ilizwe likaNkulunkulu. IAmerika okumangalisayo ama-Republicans yiwo asekela i-Israel come rain come sunshine no matter what they do ukulimaza abanye bePalestine i-Amerika izabe ilokhu imelabo for the long run. Hayi, siyabona ukuthi vele ukukhithwa kwabantu abathunjiwe laba okukhulunywa ngumongameli Biden le-WHO buzaba kulama conditions ngoba sesibona ukuthi i-March lay is yenza ukuthi abantu bahlale phansi bakhulume nani ngoba sesiyahamba kukhankasa engutshoyo for 2024 election plus abantu all over the world bakhuluma ngokuthi kube le peace lokukhulumelana okuphakathi kwe-Israel Palestine leHamas. Lamanye amaqembu lawa kade sechaywa yi-America e-Syria athiwa sekelwa yi-Iran. So kuyabe sekungani thiwa sokuza chaiwa impi ezinengi khona ngale ngoba sibona iHezbollah layo esekelwa yiIran leHamas lamaHouthi ngathiwa sokulabantu abaningi abaphonga China khona ngale Middle East so imatch abayenzileyo lokusekela kweIsrael bazahlala bonke phansi badingi ukuthi what is the way forward so hi siyabe siloke sikhangela ukuthi sibone ukuthi in the next couple of days kuzatshintsha emhlobani
lo ke ngumnumzana Tim Muringa ingcwethi ecubungela izombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC ngapha kwelemelika singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela Ilunga ledale lesenethi yemelika uSenator Jim Risch usola ukubulawa kwelunga le-CCC umfundisi Tafumane Masaya. Ibandla le-CCC selizake litshaywe ngumoya kulandela ukumiswa ngumthethwandaba kokuxotshwa kwamalunga alo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama lami nguChris Gande ngisitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe namhlanje ntambama ngo-half past seven.